ujabo lwabo ngolokuthi ngikhathi bebuthwa mhlaka 23 August ngonyaka ophelileyo amapolisa babathathela ama-laptop abo lamafoni lamanye ama-electronic card abo. Icala labo lilahliwe mhlaka 13 May lonyaka, so amapolisa bekufanele ukuthi ababisele into zabo lezi ababeziphethe, kodwa amapolisa bala ukubabisela besithi bona lokhu besaqhubekela phambili becwayisisa ngalolu daba. Okwenze sagcina sesihambisa indaba le enkantolo ukuthi inkundla yenze isinqumo sokuthi kababiselwe ama-cellphone abo lama-laptop abo abawathathelwayo ngamapolisa ngesikhathi bebotshwa, njengoba icala labo selilahliwe.
Amapolisa ona athi agcwayisisa luphi udaba? Kulolunye na udaba olusakhona?
Amapolisa agcwayisisa lolo liyana udaba ovele bebophele lona ekuqaliseni ukuthi babesithi bona babegada ama-election results besema ukuthi bese be-announce ukuthi yiyo impumela yama-election yobona bengayisibo abantu bezeki. So yilona lolu daba futhi abalokhu besithi bayalucwayisisa.
Nxa sekusuka lapha njengoba selihambise udaba enkantolo, yikuyini okufanele kwenzakale?
Okwakhathesi sesivela enkantolo besiyenzile ama-submissions ethu kujaji, ujaji wasenza kuthiwa yiku-reserve i-judgment ukuthi ukhona-ke esezayenza isinqumo sakhe ukuthi uyavumelana nesicelo sethu kumbe uyala isicelo sethu.